Kona sikhangelela ukuthi intengo yamafutha yehle inyanga ezayo. Kodwa ke nxa kuyukuthi into le impilo ingaqhubeka, ukukhumbula ukuthi phela akulamafutha esiwathola kubo Israyeli. So maningi amazwe aselamafutha kathesi, okuswelakalayo nje ukuthi kube lo muntu ngokube lelizwe lelizwe Afrika khonaphana elingawalungisa amafutha lanithi elungele izimota lokunye okunjalo njalo. Ngithemba lokuthi iNigeria njengoba kuzwakala ikwenza khonokho iyesisiza phephela kuyo, but hayi kuzomhlaba wonke jikelele. Iye kungenzeka ukuthi njengoba vele bajayele ukuthi isikhathi sonke nxa kulempi bavika ngempi bekhweza amaprize, bevike ngempi bekhweza amaprize kungelando ukuthi abafutha wona ngawo vele akhwelile, babe bethola intshukuntshu la ukuthi bakhweza njani amaprize. Kodwa angiboni ukuthi kuza kuba lakho ukuthi kusifinyelele ngendlela abantu abakucabanga ngayo.
Okungaguquka kungaba kuyini, ubudlelwano beZimbabwe lePalestina kumbe ubudlelwano beZimbabwe leIsrael empini le?
Iproblem ekhona Dube ukuthi iZimbabwe kathesi ibuswa ngomalulwane. Abantu bakhona ubafica ngapha kunamathele Israel, ngapha kunamathele ngomsila kuthinte Palestine. So ukuthi abantu bakhona bephuma egcekeni ubekwazi ukuthi bayisihlahlabanye, bayehluleka ukwenza njengoMandela. So yikubona nje kunzima sile problem la ka-TV nxa ukhangele le UK labo Russia. Emini bahamba lama Russia ebusuku balale UK.